akula muntu ongafuna ukana ahlale elingeni elichaphazelekeyo ongenamuntu olucacayo ubana kusuka ngaphi kuya ngaphi. So imizamo ikhona kuyazanywa ngamandla wonke ubana ngabe izinto ziyahamba. Ye ubunzima kukhona sibili kodwa akuhlalwanga nje ukuthi abantu babengukuhlala bekhangele.
Ye Makhumalo, ulubona njani udaba lo?
Okwenzakalayo kuleli lizwe yiko kuthiwa yinsinda lasendulo. Khathesi osokukhona ngokuthi nganxa ubhuti wami uthuma isithi imizamo ikhona, imizamo yiphi? Ngoba lolu dubo olukhona esilubona namhlanje aluqalanga sivela kwi-election so leminyaka angamashumi amabili kuzenzakala khonoku. Sakukala ngo-2006 izibhedlela kula mithi abantu bayafa, izikolo zabantwana zebeqoshwa, imali kayitholakali ezilamakwantiliyoni asonto entsha. Bona laba abantu bezandla yibo futhi asebebuya bethethe bathi imizamo, imizamo yiphi? Ngoba likuzivikela kugatshana lo
Thuma, imizamo yiphi njengomakhumalo ebuza lapho elizamayo khonapho?
Sikunazelele njengebandla lezanu-PF sesikhokhelwa ngubaba uMnangagwa ukubana akusizi lutho ukubana uhlala uholwayo uzivalela phandle abantu ngesiNgisi i-isolation. Kuyadingakala ukubana kube lokukhulumisana nokudlelana phose namazwe wonke ukwenzela ubana kuncedisane njengoba nje sizwa ubana siphila kuloko kuthiwa yi-global village okufuna-ke ukuxhasana bonke abantu bebambeni. Ngakho-ke ungakhangela kulo uhulumende wababa uMnangagwa siqalisele ukuvula khonokwana ukubana siqale-ke uku-reacha out ebantwini abathiyethiyeneyo kuhlanganisa layo i-bilten leyo bezivele sisuka layo kangaka wanamhlanje uyakhangela ubonte hhayi sokungani sokuncibilika sesizwanana sokukhulunyiswana bonke labo amelika noma beloku befakele ama-sanction kodwa kukhulumisana sokukhona khonokwana yinzamo eqakathekileyo ebalulekileyo kakhulu ezayenza ubana kona ngemva kwakho konke ugcina usuka le mpumela yokubana umkonomo elizwe ungaqala ukuvuka nxa sesidlelana labantu sokukwaniseka utholakala into ezingabo ama-lines of credit lama-investment angabe engazangena ngithona lawo aphandle labo nalaba abantu abaphakathi khonapha nalabo abanjengani elikudiaspora khona ngale selibuya sesibambisana ukuthuthukisa iZimbabwe.
Ye kodwa kuyalisuthisa yini khonoko Makhumalo?
Nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane lamazwe ababewathethisa besithi bona i-Blair abayaziyo yitoyilethi, i-Bush abayaziyo yitoyilethi, bayadingani owabo umuzi uyatsha babhidi bagijima kwamanye amazwe okungathi khona ozasale echitha umlilo lombani. Sikhuluma kunjenje uMnangagwa kasagadi i-eZimbabwe abanye bathi yishawasarika ngendaba yokuthi kuyesabeka ukuthi kathi semoyeni iwe uhaya iswisi iframachina yesikalingi imali nale ayizabisayo kungani singayi kubodokotela sibathengele ama-gloves sibathengele izinto abazisebenzisayo ukuthi basendeleze umphefumulo. And sikhuluma kunjenje ubaba uMgabe yebo naye umunye wabo lake wayelithili wayenemotogedi yayingadluli izimota eziyi-5 namhlanje ubaba uMnangagwa ebenjenile unemotogedi lemduduzu 20 wesabani wena usithi wanqoba kugeto njalo emduduzu le ngwafaka 1 ufaka imoto eziyi-3 uhambe emgwaqweni uthathe leyo mali unedzantana basezimbabwe awubona ukuthi kuyancedisa solokhu abashela khona ukuthi ugijimene so uyecela impuphu kodwa uvukele emsebenzini.
Ye so siyamuzwa uyakhuluma Makhumalo khonapho kodwa-ke nxa kuyiwa phambili babathuma siyakwazi ukuthi sibe la mafutha ezimoto akula lutho vela kukhanye lokuthi kuya kuyini ongalungiswa kathesi
okuqala okumele kulungiswe yikuthi bona thina njengezalwane zezimbabwe asibeni patriotic sifunde ukufaka izimbabwe kuqala phambili. Kubuhlungu ukubona abezepolitiki sebeze bengenela befeka amadokotela bebayinfluensa into engayisiyo amadokotela ezigcine bethilselenzi noma izimelano zikhona zisenzakala kodwa ngenxa yokuthi kulabanye asebedlala ipolitiki ngento ezinjalo kubuhlungu kakhulu. So asikuthiyeni khonokwana sithiyeni ukungenela ama-professionals ngeze imisebenzi yabo thina bepolitiki senze bepolitiki bethu ngapha kunobuqhingi obenzakalayo okwenza ukuthi kona izinto zethu ziyale ziloku ziwoma siyawomiselana thina sodwa njengabantu balapha ezimbabwe ake sibuyeleni khona kwanda singapho kuhlala singenisa ipolitiki endaweni engamelanga kungene khona ipolitiki
yevala kamasitshane khonapha makhumalo
ngiyala lapha akulangithiwi abaqalisa ukuntshontsha yini lafundiswa ntala basezimbabwe ukuthi nxa sifuna ukuphila kumele sintshontshe kele ukuhambama ngabantu bezanu bantu seliwaqambile kawasasebenzi iqiniso seliphumile ukuthi vele leli lizwe alisoze lilanelise.